Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihla ka 27 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Another guy walked in who identified himself as Sergeant Ndudzi and he clearly stated that he wanted to arrest Robson Chere. He already had all his details. He knew that he is the Secretary General and staff. The Secretary General advised him to join the meeting and hear if there was anything political that was being discussed in the meeting.
Unobhala wenhlanganiso yababalisi abafundisayo emaphandleni, ARTUZ, uMnumzana Robson Chere, obebikwa ethunjiwe, usetholakele emapholiseni aweGurube. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uvule ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi oqhutshelwe embukisweni owezTITF 2022 esithi impi ese-Ukraine isiphazamise ibhizimusi eZimbabwe. ELeRussia namhla likhulule ilunga lebutho leMelika elogatsha lwama-Marines elalibotshiwe kulelo lizwe. Wathi lele Melika lalo lakhulula isibotshwa seRussia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kubona lo msakazo. Unobhala wenhlanganiso yababalisi abafundisa Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, uMnumzana Robson Chere, obebikwa ethunjiwe sotholakele emapholiseni eGurube. Abamthumbileyo abacatshangelwa ukuba ngabohlangothi lwabasebenza Sitha abe Central Intelligence Organization babikwa abemtshiya enkambeni yamapholisa wona acine emkhulula esithi ngaboni ukuthi engabotshelwa liphi icala. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UChere ubikwa ubephakathi kokuzwa imbono kaZulu kanye lokwenza amalungiselelo kuhlelo abaluqhubayo olwe hashtag Save Our Education Zimbabwe ngesikhathi ethunjwa endaweni yamabhizimusi eyeGurube Growth Point. Omunye wabekade bekhona ngesikhathi lokhu kusenzakala uMnumzana Boris Tim Guti isiphathamandla se-R2s uthi abamthumbileyo bafike emhlanganweni lo bezenza abantu abafuna ukuphatheka.
Another guy walked in who identified himself as Sergeant Ndudzi and he clearly stated that he wanted to arrest Robson Chere. He already had all his details. He knew that he is the Secretary General and staff. The Secretary General advised him to join the meeting and hear if there was anything political that was being discussed in the meeting.
Ngemva kwemizuzu elitshumi ungene omunye ubaba wazibika ukuba uSergeant Ndudzi, okubeke sobala ukuba ubeze bopha uRobson Chere esazi konke ngaye. Unobhala jikelele wasecela ke ukuba angene kulomhlangano azizwele ukuba kukhona indaba zezombusazwe okukhulunywa ngazo na. Wavuma uSergeant wahlala kulomhlangano kwekumzuzwana saphanga sawugqiba lomhlangano uphela nje wahle wabosha unobhala jikelele.
Umkhokheli we-R2s uMnumzana Obert Masaraure uyakusola kakhulu okwenzakeleyo.
Comrade Chere was at Gurube Growth Point where he was facilitating a discussion under our Save Our Education campaign wherein we're engaging parents and teachers to try to map a collective way forward on how to tackle the education crisis in Zimbabwe.
UChere ubese Gurube Growth Point lapho kade eqhuba khona umhlangano phansi komkhankaso wethu owe Save Our Education exoxisana labazali kanye lababalisi ukubonisana lokudinga indlela zokulungisisa lolu hlangothi lwezemfundo.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Humphrey Siziba yena uthi kuyethusa okwehlele uChere.
Abantu kumele bavunyelwe ukuthi bakhulume bekhululekile. Lokhu abakubonayo kusenzakala bengesabi ukuthi bangakukhuluma bazabotshwa mbe bazathunjwa ezindlini zabo ngabantu abangabaziyo. Kungcolisa igama lelizwe lethu eleZimbabwe ukuthi into ezinje lokho zisenzakala ngo-year 2022 lokhu kuyinto embi. Uthi ngabe ayifanelanga ukuthi ngabe lokhu isenzakala. Abantu kwaba express esithi ku-expressa lokho abalakho bengethuki lutho bengayisa ukuthi bazathunjwa.
Mhla ka 15 wenyanga edluleyo kaMbimbitho kuke kwaba lesinye njalo isehlakalo sokuzama umthumba uChere ezikhathini zabo 9 kusihlwa, lapho amadoda amahlanu abefuna ukumbamba ngamandla umngenisa emoteni abekade behamba ngayo eActuras. Umnumzana Masaraure wazise uZulu enkundleni yebulenjini ukuba kukhanya umsindo owenziwe ngabantu kuleyo nkundla usuwenze bacabanga kabili abathumbe uChere, yena obikwa esetholakele enkambeni yamapholisa eGuruwe ngemva kokuba kwaba lesikhathi engazakali ukuthi ubengaphi, wanikezwa ezandleni zikaofisa Chinduzi ocine esemkhululile. Ipholisa leli libikwa lixwayise uChere ukuba abonanzelela lapho eqhuba umsebenzi wakhe njengoba abohlangothi lwe-Central Intelligence Organization belokhe bemlandela yonke indawo lapho aya khona. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe ebuzwa i-Studio 7 ngalolu daba wathi akazi lutho ngalo njengoba ubengabikelwanga. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga uvule ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi oqhutshelwe embukisweni oweZimbabwe International Trade Fair esithi impi ese-Ukraine isiphazamise ibhizimusi eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Umbukiso walonyaka owe-ZITF 2022 oqale izolo uqhubeke kuhle lamhlanje, lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga acele osomabhizimusi ukuba bengakhwezi intengo yempahla mahlayana. Ekhuluma emhlanganweni owe-National Economic Consultative Forum ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi le-Africa labeZimbabwe, uChiwenga uqhubekele phambili ekhala ngempi ese-Ukraine ethi sibangele ukukhuphuka kwentengo hathi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Umbuyiso wamabhizinisi wabosomabhizinisi lapha kobulawayo siyawubongela ngoba ulakho ukuthuthukise esilakho lapha kuntuthu, njalo silusizi ukuthi impi ekhona e-Ukraine isibangela ukuthi intengo yezinto zikhuphuke lapha ezweni lasemhlabeni jikelele.
Wedale lephalamende obekhona laye emhlanganweni lo umnumzana Jacob Mudenda uchasisa ngokubukiswa lidale lakhe lonyaka.
Injongo yethu iyafanana lenjongo yeZimbabwe International Trade Fair, ukuthi abantu kumele bacubungule ukuthi inotho yelizwe singayilungisa njani ukuze ibe ngcono abantu abaningi bahlale kahle.
Intambo kobulawa inkosikazi Judith Ncube esamukela abangenela umhlangano ohambisana lombukiso owe-ZITF uthi bakhangelele ukuba osomabhizimusi bakuleli bazaqinisa ubudlelwano labakwamanye amazwe.
Sikhangelele ukuthi kuveza amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuza kwenzakala, kusivezela amathuba amahle njengobulawayo, kusivezela amathuba amahle njengeMatabeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe, amathuba kuma-businesses kuma-sectors atshiyeneyo.
Usomabhizimusi wezokulima umnumzana Donald Khumalo usola ahlangane lakho kundawo yabalimi.
Kuzima, mina ngingabona ukuthi olumangalisayo, kodwa ke angazi ingxenye abanye bayabona, mina hhayi angingaboni lutho, ngiyethuka nje. ngoba ngiyenkomeni ngale ngiyabona ngibone abantu abangu 3 abantu abalenkomo ngazibuza ukuthi njengani into le agriculture i foundation of our industry and business in Zimbabwe hayi ngethukile ngiyafisa ukuthi ngakuba ngcono kulaloko
umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi rethink reimagine reinvent value chains for economic development uqale izolo uyaze uyephela ngomgqibelo mhla ka 30 Mabasa osazavula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokwehluleka kukamongameli Uhuru Kenyatta ngenxa yokufelwa ngowake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mwai Kibaki ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ethi esiqhubungula izombusazwe ziveza imibono ehlukeneyo ngomcabango wokuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change liqhube umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli. Ezinye zazo zithi ukungaqhubi umhlangano lo kuzabangela ukuthi bebonakale njengebandla elintando kayiphikiswa. Ukuthi abanye bathi lokhu kungenza bezilethele impehlane yabebandla le-ZANU PF. Intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ibandla le-CCC izolo libike ukuba akalisoze lajujumezwa ukwenza umhlangano we-Congress ngabantu elithi ngabe-ZANU PF lalabo ababekubandla leli ababizwa kuthiwa ngama-G40. Isikhulumeli se-CCC unkosikazi Fatsa Emayere uthe labo abafuna ukuba kube le-Congress bafuna ukugijimisa ukuthola izikhundla nje bengelani lalokho okufunwa nguzulu weZimbabwe. Kodwa incitshi kwezombusazwe zithi kumele umhlangano lo wenziwe ukuze ibandla leli litshengise umahluko walo le-ZANU PF. Enye yalezi ncitshi umnumzana Thedi Ncube yena othi kuqakathekile ukwenza lo mhlangano.
Ye, kuqakatheke kakhulu ukuthi ibandla eliphikisayo ele-CCC lihambe ku-Congress ngoba ukungayi kwalo ku-Congress kungasetha i-presidency engayisiyo kwezombusazwe weZimbabwe nje jikelele. Ikakhulu nxa sikhuluma ngendaba ze-democracy. Le democracy esiyifunayo ngoba i-democracy kayiqaliseli at a national level. I-democracy iqalisela ema-political parties. Ungakhohlwa ukuthi iZimbabwe yi-political party democracy. Ngokunjalo nxa kungela democracy kuma-political party ngeza ke sibona i-democracy at a national level. But kungasenani vele khona akumake sense ukuthi kube le-political party ethi yona ikhangele kakhulu ezo democracy kodwa yona ngokwayo ingafuna ukwenza iCongress.
Lokhu kugcizelwe ngenye incitshi njalo umnumzana Ndudana Ndlovu yena othi ukuqhuba lomhlangano kuzanceda ukuba iCCC itshengise umahluko wayo lamanye amabandla aseZimbabwe.
Ipolitics yeZimbabwe ayiso politics elozibuse ukuthi sonke siphakathi kwesigaba sinye singaphikisana siyabiza abantu bavote owinileyo kube nguye obusayo odliweyo alalelo owinileyo akukho njalo eZimbabwe. EZimbabwe ofuna ukubusa uyabusa ma engasakwanisi uyaphuma ayifomela iqembu. Ngakho iCongress eZimbabwe ayisebenzi ngoba akula ma-candidate angu-2 ake angqikilana in any political party sisukela ku-1963 kuze kube ngu-2022. Angayiboni iphathi eZimbabwe elabantu ababili abahlala sibayeni sinye abanqintisanayo bancintisane omunye adliwe avume ukuthi udliwe.
Kodwa umnumzana Edgar Piri ofundisa kwenye ikolishi yeHarare uthi umnumzana Nelson Jamisa umkhokheli we-CCC uvele uyazakala esithi kakulandaba engazayekile ukwenza umhlangano lo.
Lokho akuqathekanga ukuthi aye ku-Congress because sibe mazi vele from kudala uChamisa evele eyi-main opposition leader yeZimbabwe lapha. So uma siya ku-Congress sesiyakhethwa, we already know him. So asimboni uqatheke okungakanani lokho because someone that esimazi vele osuke still a new party. It's a new party for now. So why is Ngabanis card to rebrand themselves, to gather their things together? Maybe someone after ama elections, ama harmonized elections next year.
Okungumqondo osekelwe ngumnumzana Nkosi Khona Dibiti oyintatheli izindaba njalo ekumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu.
Mbona ngani akumelanga ukuthi baye ku-Congress. I-reasons zami, i-reasoning yami le. I-institution le kayela lenyanga ezingathini ifonyiwe. Njalo kathesi singathi ilama volunteers are volunteer in these leadership roles. But we are in the eve of an election. You can't be starting to be having a competitive process in the eve of an election. While these people are volunteering, let them volunteer njengama citizens eZimbabwe. Bekhethane njalo njengama citizens eZimbabwe bengene ku-election bebona banga, because the reason for them to regroup is for them to participate in the election.
Unkosikazi Abigail Khupe na uthi ibandla le-CCC lingaze lenze umhlangano akaboni ukuba kulomuntu onganqoba uChamisa.
I'm nambona hani it's pointless ukuthi uChamisa ahambe emhlangano weCongress ngoba as for me njenge citizen imbonani kana competition yabe uCongress yena uyambe ecomputer lobani ungakhala makhuphe ukhangele owesimweni. They are from a talent. They're not even popular, even OPT. They're not popular. He will be competing against himself. So I think it's just a waste of resources.
What do I mean, Nichi? Umnumzana Manqoba Dlamini uthi okuqakathekileyo ukuba ibandla le-CCC lingene ebantwini lizokukhulunywa uZulu.
Ngokuthi khona into abangayenza bona ngilethemba lokuthi sebeke bahlala phansi bona beyi-leadership or ngathi inkokheli ye-CCC. Into abangayenza ukuthi khona benze khonokhu abacabanga ukuthi khona abantu bayakufuna, because into le ingabantu. Bengayenzi into ngenxa yokuthi khona omunye umuntu ukhulume. I think kumele belalele ukuthi abantu bathini, but okubalulekileyo ukuthi khona benze into abakwazi ukuthi khona ma beqeda ukuyenza ayisoze iphinde futhi balimazi ekugcineni, because unless qiniseko sokuthi okwenza ukuthi khona bebelokhu bengaphumela egcekeni ukuthi kwenzakalani kungenxa yento ezayenzakala emuva.
UChamisa wabumba ibandla le-CCC ngoNhlolanja lonyaka ngemva kokuba umnumzana Douglas Monzora esethe ibandla le-MDC Alliance ngelakhe kanye lezakhiwo zebandla leli encediswa ngabakubutho lamapholisa. Loba nje ibandla leli selilenyanga ezintutshwane labunjwayo lenze kuhle ukukhethwa lwama-by-elections lokudinga amakhansela lamalunga edayela ephalamende olwenziwa ngenyanga edluleyo kaMbimbitho. Lokhu sokwenze kube le nkulumo yokuba ukuze linqobe kukhetho olukhulu lomnyaka ozayo oka-2023 kuzamele liqale lenze umhlangano weCongress ukuze abakhokheli balo bavele ebantwini khona elithi kalisoze likwenze ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elevahla likhulule ilunga lebutho leMelika elogatsha lwama-Marines elalibotshiwe kulelo lizwe, kwathi eleMelika lalo lanikeza iMoscow isibotshwa salelo lizwe esasipika ejele ngokuphathelane lokuthengiswa kwezidakamizwa. Lokhu kugcizelelwe ngamazwe omabili njalo umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken wethule umbiko esithi ngempela umnumzana Trevor Reed wayebotshwe ngokungekho emthethweni ukhululwe. Umnumzana Reid ubikwa wayebotshwe emva kokwetheswa icala lokutshaya ipolisa eRussia. Ngokusenjalo eleMelika lithi liyaqhubeka ngokuphathisa eleUkraine kumpi esaqhubeka leleRussia. Umanyano wamazwe omhlaba United Nations uthi eleRussia livumile ukuthi uphathise abantu makhaza edolobheni leMariupol. Ukuhlaziya lezi zehlakalo sixoxa lomnumzana Nsibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu.
Yebo, kambe lokho esibona kuthiwa eleMelika labangane balo bethi bancedisa eleUkraine siyakubona emaphepheni, siyabona bekhuluma izimali. Okokuqala, kuyingozi abakwenzayo kulokuthi alolubana bathi bona bangenela ukuthi kakukhulunyiswane, bona ababhizi bathela ipetro emlilweni. Kanti njalo khonokho kutshengisa la sobala ukuthi eleRussia nxa lalisithi lona liyaqalwa yiNATO esebenza eUkraine, kutsho sokutsho ukuthi umangoye usephumile esakeni, usekhanya ukuthi ungumangoye emhlobobani, ngoba khonokho ukuthi bathumele izikhali eUkraine bangakhulumi ngokuthi Putin loZelensky asihlaleleni phansi sikhulumisane, bona baqalisa ukube bethi bathumeza usekelo, kutshengisa ukusobala ukuthi kukhona ukutshaya amanzi. iMelika ingumalume phozisa njalo abakwenzayo akwakhi ngoba asoze uthi wena nxa abantu besilwa onungumuntu omdala ubuye ufike unike omunye izinduku uthi nazi izinduku lawe chaya iAmerica besikhangela ukuthi alubana bahlalisa yiba bathi bona ku UN kuma platform njengabo United Nations kakuhlale hayi madoda silaleni phansi mayuyu mayuyu kodwa bona baqhubeka benika iUkraine induku zokuthi impi iqhubeke siyaphambili kuthi kunjalo ke kasikaboni kangako umsebenzi wosekelwa abalunikayo kodwa sibone iRussia iqalisa ukubhomba ama railway line ukwenzela ukuthi usekelo lonalolo olwezikhala abaluletayo lungacine lungafikanga khona eUkraine kanti njalo nxa belokhe benika abantu izinduku njalo bekhwezela impi bekufa abantu makhaza abangananga abangazilutho abangonanga lutho singakafike uthini kuyasebenza kumbe kakusebenzi vele khona ukuthi babe belokhe bekhwezela impi awuqondanga
lenyathelo elihle yini elithethwe ngeRussia ukuthi livumele umanyano United Nations ukuthi uhlenge abantu makhaza edolobheni leMariupol
okwenziwe ngeRussia ukuthi livumele umanyano wemazwe abumbeneyo ukuthi ancede alethe uncedo ebantwini abavalelwe eMariupol yinto enhle evele ikhangela ukuthi yenziwe empini ngoba empini kulabantu makhaza abayizizalwane okuyamela ukuthi uncedo lokuthiwa humanitarian aid ifinyeleleke baluthole ngoba bonaka abaphatheki empini le ekulweni so ke kuyinto enhle enziwe ngeRussia ukuthi lanxa besilwa bele sizathu zabo zokulwa le Ukraine bananzelele ukuthi kulabantu makhaza okumele ukuthi bahlonitshwe njalo ele United Nations livunyelwe ukungenela
lo umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula izompo sazwe njalo olwela ilungelo loluntu esixoxelaye ekubulawayo Nanxa izulu liqhubeka lisina kwele Zimbabwe izakhamizi zesiqintini semango esabelweni seMathebeleland South zithi zibhekane lodubo olukhulu lokuswela ukudla ngenxa yokungatholi isivuno esihlelo nyaka abalimi endaweni le bahlanyela amabele achiyeneyo njalo kwacha emasimini ngenxa yesikhudumezi esike saba khona iningi seliphila ngokudla kokuphiwa okuvela enhlanganisweni eziphathisa abaswelayo Ubika intatheli zindaba yi-Studio 7, u-Ezra Chisasvanda.
Izakhamizi zalumhlubulo zalima izulu lingakani ngaphansi kohlolo legatshompo olukhuthazwa zingcwethu kwezokulima. Akusebenzanga konke lokhu ngoba lalela emoyeni izulu kwathi qhu emasimini. Umnumzana Nduna John Dlovu ohlala emanyele uchazisa ngodubo ababhekane lalo.
Buyani libone ukuthi isinakulo kunjani. Kulokufa sinakula kodwa unkulunkulu khona lina ncedisani ngapha kule sikolo siyandi kodwa emasimini kakhulu lutho vele ubona amasimi ethu anjani ukufa ubusika kuyafa
esigabeni seBrunaberg indlala ingene yafika emsamo umnumzana Paulin Sisinga Dube uthi isimo sibi ngempela
ayizulu lalimye kahle but uyabona abaqala ukulima batholile emphumeni ngoba liphele elokuvuthi isilimo sekuseduze bathi kukhitha ukudla emlonyeni asazi sivuke kodwa ngoba liyana-ke kungcono ngoba wakunatha wona sizathola
amazwi akhe agcizelelwa ngumnumzana Samson Maduda ohlala eBrunaberg othi ngabe uhulumende uyangenela abancede
ekhaya thina sinendlala eningi kakhulu indlala engiyishoyo sicaba ukuthi utshani busabukhulu kathesi kodwa ngokuya kwesikhathi kuzophela kathesi ngesima sokuthi abuvuthwanga and then into eziningi sibe sicela ukuthi ugovernment engasincedisa ugovernment ukusincedisa kwakhe engxenye elethe ukudla ngoba sitholanga lutho emasimini
umlisa kwangonyana uHedman Edmund Chuma uthi uhlelo lukaga tshompo holonyaka aluzange libancede ngiyithola kancane
izulu linile ukuqala salima sibili kwabakuhle ngabo-December January kuthe ngo-February izulu lahamba kwacha everything okunjengomumba abantu babe ulime kakhulu ngenxa yokuthi besilandela iprotocol kukahulumende ethi kulinywe ugatshopo so zazethi yandisa umumba kugatshopo kwathi unyawuthi lo wawusele owawulinyiwe umlutshwana hayi inyoni zathi sikhona
uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngoncedo lokudla olwe-United Nations World Food Program lukhiphe umbiko othi eleZimbabwe likhangele lokuba le ndlala enkulu lonyaka kubangele kuyikuswelakala kokudla lesimo esibi somnotho welizwe. Ukukhuphuka kwentengo yokudla kunye lesivuno esibi kulandela kungani kuhle kwezulu. Lokhu kubikwa kuzathiya iningi labantu lilamba njalo kuzaphile kanzima. Umongameli Emmerson Mnangagwa emazwini akhe ngelanga likazibuse uthe uhulumende akasoza ayekele abantu bebulawa yindlala njalo uthembise uzulu wonke oswelayo ukuthi uzaphiwa ukudla. Emangweni wasemangwe ukudla okugcinwe ngabalimi sokuphelile. Umangoyo ubikwa eselala eziko. Ngiyimele iStudio 7 eMangwe ePlumtree Mathelan South igama Ezra Jesus Banda.
Uhlandla lethu lohlelo lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Namhla sixoxa lomnumzana Gary Toller Jackson osehlala ngapha ngeMelika.
Kuleli lizwe sengihlala kweminyaka edlula ichumi, kahle kahle ngathi ilichumi lanye.
Nxa uqathanisa impilo yalapha eMelika leZimbabwe uyibona njani?
Nxa sikhangela amazwe lawa amabili, ilizwe laseMelika lelizwe laseZimbabwe, impilo iyehlukile kakhulu ngendlela eziningi engaqedwa usuku lonke ngizilandisa. Akufani sibili, khona umehluko omkhulu kakhulu.
Kukhona yini osukufundile lapha eMelika obona ungani isifundo esikhulu esingathathwa ngeleZimbabwe kumbe izizalwane zeZimbabwe?
Kunenge ngibona usenzakala lapha ezweni America, okokuthi izizalwane eziningi ezeZimbabwe ezifana nami nawe, singafunda kukho sikuthathele kusiye ku-applya kwelakithi. Ungananzelela ke ngibona ngathi abantu nxa kusiza kwezombusazwe kumbe generally social commentary, balelungelo lokukhuluma bekhululekile bengesabi ukuba mhlawumbe bazabotshwa kumbe kusasa bazovuka bechaywa. Ngibona ngathi eliZimbabwe lehlileka lapho okuyikho futhi okubisela leli lizwe emuva, abantu kabakhululekanga ukuba yibo.
Ngokubona kwakho impilo yalapha eMelika ikakhulu unxa sikhangele indlela ekhuliswa ngayo abantwana uyibona njani?
Nxa sokusiza endabeni yokukhulisa abantwana, angikhululekanga kakhulu ngelizwe laseMelika indlela elikhulisa ngayo abantwana, ngoba ungananzelela umzali womntwana mpela uthathe lwamalungelo amaningi ekukhuliseni umntwana. Uhulumende nguyosuka lawule ukuthi kwenziwani ngabantwana. Kulokho-ke lapho ngathi hayi cha, ilizwe leMelika lehlileka kulokho. Kungcono nje abantu ngabe siyakwazi ukuba la mandla ukuthi sizikhulisele abantwana bethu, njengoba kwakuvele kunjalo kudala izweni laseZimbabwe. Ngibona ngathi-ke kulokho izwekazi laseZimbabwe ngalesana sikhathi belisenza ngcono kulele Melika.
Umbuzo wami wokugcina, nxa ukhangele wena impilo yalapha eMelika, asithi ekhaya eZimbabwe umumo uguquke, ungabuyela yini eZimbabwe?
Abafundileyo bajwayele ukuthi there's no place like home. Liqiniso lelo-ke. Yebo, singabe singathi okwamanje siphila impilo ezingcono lapho esikhona, lokho kusenziwa ukuthi elethu ilizwe manga kahle. Kodwa ke ungananzelela la emvula sibuya khona, silomhlabathi, silomnotho okuthi nxa into zingasebenza kahle kumbe into zime kahle lizweni, siyakwazi ukuphila kangcono okudlula lapha. Futhi ungananzelela ke kulenge sesifundile lapha ngaphandle phela, bathi uhamba kuzala induna. Kulolwazi olunenge sesilufundile lapha ngendlela nje esingathuthukisa ngalo ilizwe. Kanti ke njalo kule msebenzi eminingi sesifundile ngaphandle lapha, njalo sabona ukuthuthuka kwamanye amazwe xa sikhangela izakhiwo, imigwaqo ebesingangaze sikubona. Kanti ke njalo nxa singabe sesithola ithuba lokuthi sibe sekhaya sikhululekile, singaphila impilo engcono kakhulu okudlula lapha. Ikakhulu mina ngumuntu othanda nje impilo yemakhaya. Ungakhangela ilende esilayo iningi kakhulu, sesingathatha ulwazi sesilalo lelo siyothuthukisa leziya ndawo, impilo ingatshintsha kakhulu okumangalisayo, abantu sipholise, siphile kamnandi.
Lo umnumzana Gary Toller Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika. Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe. selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.